Uma sikhangela kwezombusazwe sikhangela uMongameli Biden. Bengimkhangela nje ephakathi kwabakhokheli abanye bomhlaba lapha ephakathi kwabo. Ukuba nguye kwakhe, ukuba ngukhulu kwakhe, ukuba ukwehla kwakhe, ukuthula kwakhe, ukuba nguye kuhle kwenze iUnited States of America ihlibe yilizwe elihle kakhulu. Ukuba nguye kwakhe kungasikho ukuthi ngikhulumela ukuthi ngiyamzwisisa kumbe ngiyamthanda, kodwa ke nxa ukhangele nje ukwehla kwakhe, isizotha sakhe, ukuba yi-statesman kwakhe, kuhle kwenze yonke into yehle ifanane lakhonoko. Ngikholwa ukuthi labo labamanye amazwe labakhokheli bakhona bayakuzwa khonoko, bayakuzwa ukuthi uyalokulibala kwakhe akuthandayo lokho ukuthi America is back, America is back. Kuhle kufake sibili ukuthi mbona ngathi i-foreign relations ziza improve kakhulu kuyona le iminyaka emine elandelayo azabe busa khona. Yikho ukubona kwami lokho, ngoba esiko bese singathi sikwejayele bekungathi nje yilokho kungathi i-America iyabreaka kakhulu ukuthi hey, yeah, lokho lokho thina yithe siyilokhu, thina yithe siza kuthi njengakhona lokho. Bese kungathi abanye bayalahleka ukuthi kathi manje nxa yona sisenze nje thina senzeni. Kodwa mbona ngathi izabuyela sibili endaweni yayo i-America ikhokhele umhlaba njengalokho.
Nxa umkhangeleni uMongameli Joe Biden, ukhanya ngumuntu ozaphatha njani udaba lobudlelwano lezwekazi le-Africa lamazwe afana labo Zimbabwe?
Well, asikamboni kuhle baba uBiden ikakhulu kweze Africa. Ikuthi mbona ngathi uthe ngena lapha umgano wakhe ubuvela ugcwele, ugcwele ukukhona lokho akwenzayo khathesi ukuhamba ayemazweni ahlangane labakhokheli laba banye. Bekuyinto ephosi ngathi isemqoka ukwedlula lokho kunye okwe-Africa njengalokho. I-Africa ngibona ngathi bazayihlasela ngokuthi bazame ukungathi bazame ukukhalimela iChina, ngoba iChina yiyo esikhanya isigombolozele kumbe ngathi mina isikolonize i-Africa okwakhathesi. So bona mbona ngathi bazasebenza kakhulu ukuhlasela yona iChina. Ukuthi eZimbabwe hayi kangezwa lutho ukuthi kungaba le policy ekhona ekhangelane leZimbabwe njengalokho.